mina angayiboni imali le mina nguzweni sakazweni khona ukuthi kule imali yamapolisa esabisayo ukuthi senze umsebenzi wethu wokuthengisela.
Manje lixwayisani abalandeli bebandla labanye besithi bayathengisa.
Abalandeli bebandla ukuthi be buye kuthengisele ngokuthula singabulali iproperty yabanye abantu sizenzele izinto zesisithule kungelajakela phakathi.
Sizwa kuthiwa inkokheli yebandla ebotshiweyo ebalisa umgcini sihlalo unkosazana Thabita Khumalo izaba imiswe emthethwandaba. Manje lizayenza njani ngakhonoku? Bakhona yini abazohamba ukuyamsekela?
Ye, bakhona abaningi sibili abayahamba ekuseni. Ngambonani khonokho kuzakwenza ukuthi inhlelo zethu zingaqhubeki kuhle ngoba phela uMakhumalo umuntu othandwa abantu abaningi.
Manje njengoba sisizwa kuthiwa kugcwele amapholisa indawana yonke, abantu abesabi na ukuthi bazatshaywa njengalokho esikubone kusenzakala eHarare?
Ngibonani into yonke izaqhubeka kuhle.
Labo ababotshiweyo khona ngapho kobulawayo, sizwa kuthiwa amapholisa ayala ukuthi libabone, selikelezwa na ukuthi bakusimo bani?
Wazi mfowethu, khonapho vele into enzima kakhulu ngoba sizamile ekuseni basalela sazama ntambama basixotsha, so asikwazi ukuthi bayahlukuluzwa yini ukuthi bathole ukudla okuhle yini ukuthi bahlale endaweni enhlanzekileyo yini. Vele sisemnyameni, ngikhuluma isikhathi samanje. Yazi vele kunzima, wonke umuntu uphathekile ngalinda.
Njengoba usitsho wena ukubana lizatshengisela ngosuku lwalamhlanje, ubona ungani baningi yini abazileyo imbiko naleyi ukuthi kuyatshengiselwa? Ngoba sithole eminye imbiko eminingi abantu besibuza ukuthi kanti vele kuhamba njani.
Ngibona ngani eminye imbiko ebiphuma kumagroup e-WhatsApp le-Facebook, ibe imbiko ekuzama ukuphazamisa inhlelo zethu. Kuleyo mbiko ophumileyo othi khona thina sinqotshiwe kumthethwandaba, kuwutshengisa ukuthi umbiko lo vele ngowamanga, akulaqinisa khonapho ngokuzama ukuthi uphazamise. Kukhona futhi umbiko wabantu abazenza bona abakomthwakazi, bona bengaso omthwakazi. Kuwumbiko vele ozama ukuthi kudale ukuthi kube lengxabano phakathi kwabantu abasekela ibandla le-MTC labantu abasekela ibandla lemthwakazi.